sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo. Yikuthi uProfessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zejikele. Akulasizathu sokuthi phela khona yena yeke ilizwe lakhe lisisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welubhane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuyakwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo ye-COSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempelaviki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEma Shaw Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethule kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho etusele khona umoyo esithi gabasoze bamvumele ediliza ibandla lezanu PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi uShiri kazithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa. Kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becocisane nje ngempi yomdeni, umdeni ongaso wethu, umdeni wezano. Okusobala nxa ukulandelisiswa kuyinto kwabo. Kuzwakala ngani isisusa sempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi. Yikuthi uProfessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandle ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlawumbe kakusoze kugcine kuhle kwinto lokhu njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubutho ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Hayi khona sibili kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la imoyo uyesavela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mashayana angani kuthiwa ngokuhwa ibhetshi komuntu la uthiwe engakumbe nguyo parents shiri ngabe ukuthi befuna ukulwisana la imoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukukhona laye umoya abe uthembile ngoba angikhole ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezani kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomoni kodwa sithemba ukuthi uzophepha umfokabulevu
ukhona yinto elungileyo na babu magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilitane.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kaDemele awenze eLupane ngempelasonto ngemva kokuya kweleSingapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekele abantwana bezimbabwe zedukezi akula sizathu sokuthi khona yena yekele ilizwe lakhe lishisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela yikuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badube kanjani and lama-tips akhona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphila okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani kulonke babona ngelihle elibona ngami ngabani veleka bamvutile ukuthi abuyele esikhundleni
kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa eLupane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khonoku
kanti bebeyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile seyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile mina ngilethemba lokuthi izinto laphana kunjalo kuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngu-president kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphumi athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe so vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela ama-campaigns akhe vele uyabe sekhampeni lawo layo ngo-2013 umfazi wakhe ngeyowayedize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitele ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni so kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu beluthe thina abantwana bezimbabwe sidukeza yenesenzikiseleyo labantu abakhe
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange sicele idale lephalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise dale leparlamente ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izino isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi engela court order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo ekhamba amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinwa. So izinwa eyiyenzayo ikucollecta i-revenue kuphela. And then S3 iyokuthi izinwa yona icollecta annually approximately 800,000 imali leyo ikhamba ugovernment sinama residents we can't make izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances we want it to at least be Yange Local Board to take over the running of water because we are simple ukuthi thina ama residents siyenze iYange Local Board ukuthi i-account it. And then it is that it's also nine sokuthi yona izinwa i-system yabo it's so questionable. So ama residents bachona ke complaina ichona ke tonela ivuya kithi futhi ibuilding system yakhona ayikho credible. We try to ukuba engage but still ukukhanya ngani kuyehlula yikho sohamba eParliament and try to petition ukuthi iYange Local Board should take over the running of water like any other local authorities in Zimbabwe.
EParliament kona basamukela njani isicelo senu?
Akungena any problem bathatha i-petition and the promise to come back to us and hopefully asibone ukuthi kuyakalele any challenge to that effect.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama-Warriors athole inkezo ye-Costafa Castle Cup ngokunqoba iqembu le-Zambia elethi Polopolo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa akwele Egypt abika ukuba avulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabuka kusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFemine Early Warning Systems Network bathi kulabantu bose abayizigidi ezintathu kwele Kenya labedlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe yindlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo ekuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa othukela leya hypertension iBP esibahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungajo ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakhathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala noma igobo leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi iholo yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu afanisa ukungena kwezinye indawo le wheelchair ngoba befuna ukudlala la. So kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu. Ngathi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa ezemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoya uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekile badlale khona. Inkinga esilayo kathesi. And ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngazathi asange sibambe khonapho. I-sporting equipment yangkhona asilayo. Senze ukuyathatha kwamanye amazwe. Lapha tholakala khona. So even in terms of my ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekile banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela eParliamente uSenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okunengi ukuthi siyabona ukuthi into lezi esifana lama wheelchair yokudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma Paralympic Games, kuma games, kuma province onke kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abakhubazekileyo ukuthi lati ama-facilities, environment, lapho lati siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo, lapho kube disabled friendly. Lati sidlale imidlalo leyi, lati sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo, lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho leziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi ulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga ingamanga imbiko yethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla uMnumzana Bednico Bebe bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBhebhe lo Bhebhe bekhuluma ngodaba lolu kanye lomnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana nezizalwana zezimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda kwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyatshelela kancane kube sokusithi iZANU PF kungani abantu bayayisekela sokungena khona boma.
Sisanika iy'ngcweti zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-agrobarometer itshoni. Njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kwizulu ikakhulu emakhaya ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu sikhuthaza likhankasa ukuthi abantu bambe uyerejista akuchina zizaqina kodwa anti uyayazi ukuthi vele uma usula lo muntu othela induku wena uva izandla kuba nzima kodwa kakutho ukuthi uzazimisa khonokho.
Are baba Bhebhe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sesokulokukhankaza kathezi. Kuyaphumelela kumbe ikhona ngani kuyimgoqo?
Vele imigoqo lapho kuhlutshekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala baqhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula. Umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okwenzakalayo ke eZimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngoba umuntu uyazikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kuyini wonke umuntu uyakwazi okwakudla naye. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele kwenzeke. Xa befuna ukuzikhipha-ke efutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Ngoko manje-ke sengilo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani Mthokozo.
Mphilile kakhulu kunjani eJozi khona?
Hayi Jozi mathi kuyathisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Hayi mina angiboni la abantu bengasebezasenzela okunye okungcono because ukhanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisimengi njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election so akuleki indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebaba munyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Beniko Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo uZulu weZimbabwe lokhwe bobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beTshipolopolo abakweleZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Tiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamtshina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UTiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lingqobe eleZambia nge-3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Mthizwa odlala ephikweni uTalent Sharp wakanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure betshayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngama-Warriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeCOSAFA kujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Winning the trophy means a lot to me. Like ETC team ngoba into sisebenzele kakhulu ukuthi sithole iteam kusela 5 days ukuthi kube le tournament sibahlanganise sisebenze babe iteam esebenza ndawonye is something that is wonderful and abafana laba I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela umthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu le Highlanders adlale ngayo kulenkezo.
I very good play. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, Medala Wuing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which is ended up man of the tournament here.
Umthizwa, okay, twenje umdlali. Odlale ukudlula bonke kwinkezo yeKhosafa. Kukanti uCaptain Ovid Karuru. Muye uqedela amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chitsamba. Muye oselinkezo eziningi zeKhosafa elezimbili njalo eyakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorth West kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
La silisa lo muntu yagula ingoma ka Obadiah Matulane ichaheli tala ligqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
Umongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Lontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.